So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 13 kwenkwezi 2023 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-CCC selilobele umgcinisihlalo ogatsha lwezokhetho lwe-ZEC unkosikazi Priscilla Chigumba. Likhalaza ngokungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti olungela mabizo abanye.
20 meters. Uzathola ukuthi umuntu lo nkosikazi wakhe sebeyehlukaniswe yi-delimitation. Unkosikazi nxa evotela eDakamela Primary usekuphe Nkayi North.
Amapolisa athi akhathazekile ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini olwe-domestic violence kakhulu eziqondiswe kwabesifazana ngomyeni babo.
Udlakela lolo lwezindlini luqhubeka lusiya phezulu and okubuhlungu kakhulu kade ukuthi abantu sebefika esikhathini sokuthi baze bagamulane, babulalane, bagwazane, okuyinto ebuhlungu kakhulu.
Kwezemelika iyavungama inkundla kubandla lama-Republicans lapho inani labafuna ukumela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli lokhe liqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
ibandla lesi selilobele umgcinisihlalo ogatsha lwezokhetho lwe-ZEC unkosikazi Priscilla Chigumba likhalaza ngokungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti olungela mabizo abanye. Unobhala obona ngezokhetho kubandla leli umnumzana Ian Magone utshele uChigumba ukuthi ibandla le-CCC libuthanise ubufakazi bokuthi uluhlu lwabavoti lolu alulotshwanga kuhle kuzigaba zonke zelizwe. Njengesibonelo uMagone uthi eGokwe neMbuziya abantu abalamabizo aqala ngo-A esiya ku-M abakho kulolu luhlu. Ngesizwe umlayezo esithunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Uhlelo lokuhlola amabizo kuvoters roll aluhambi kahle ngoba ekuqaleni izeka izangiyenze kahle ngokuthi ibikele uZulu ukuthi kuzaba lohlelo olokuhlola amabizo. Kwakumele iZEC yazise uZulu andubana loluhlelo luqaliso lokuhlola amabizo. Kwakumele ukuthi kulesikhathi bahle babikele uZulu ukuthi ngeSabatha 27 May kuyabe kuqalisa uhlelo lokuhlola amabizo luze luye phutsha ngolwesithathu Wednesday 27 May. Manje lokho abazange bakwenze. Baphonga ukubonakala ngelanga lokuhlola amabizo sebefaka amaphepha ezikolo ukuthi uhlelo soluqalisile. Abantu ngikhuluma so emakhaya abakwazi ukuthi kulohlelo lwalo lokuhlola amabizo. But ngiyakhuthaza uZulu wonke ukuthi bahambe bayehlola amabizo. Njalo sisazama ukuxoxisana lezekho ukuthi ngabe bayangezelela isikhathi ukwenzela ukuthi abantu bafinyelele ukuyafika khona lapho okuhlolwa khona amabizo. Okusidanisayo kwezinye indawo amavoters roll kawekho. Kodwa kuyabe kulomuntu uyabe ehleli phakathi khona lapho ku-polling station. Uyabe buza abadala ama-details abo ebhala kuphela ephepheni. Lokhu kuyasidanisa kakhulu. Kulesidingeko sokuthi kungezelwe amalanga ukwenzela ukuthi uZulu wonke abekwazi ukuthi kulohlelo lololwenzakalayo ukuthi lawo bayenelise ukuyafika kuma polling station bayechecka amabizo abo ku voters roll.
Manje njengoba uhlelo lolu luphela ngolwesithathu libona ngani kuzadingeka na ukubana kwengezelelwe amalanga alolu hlelo.
Sesikhulume lenkokheli zethu kuma district atshiyene eMathebeleland ukuthi bahambe emahofisini aweZEC bayexoxa lobukhokheli beZEC kumbe uDistrict Elections Officer bemazisa ngesidingeko sokuthi amalanga kumele angezelelwe ukwenzela ukuthi abadala emakhaya amajaha lezintombi asebafikisa iminyaka engu-18 abaregistered ukuvota ukuthi bayechecka amabizo abo ukuthi akhona kuvoters roll. Lokho ngikhuluma so basendleleni ukuyafika emahofisini ngoba abaningi bavela emawadi akhatshana lama district centers lapho kutholakala khona ubukhokheli beZEC.
Zona khona isikhalazo zenu lizihambise ngapi
khathesi ngesikhathi lesi esokuhlolwa kwamabizo bekumele iZEC yenze imhlangano lezakhamizi ibachazela ngokuqunywa kwamawadi esikubiza ngokuthi delimitation khathesi enkayi south iZEC sidale inkalakatha yohlupho uzathola ukuthi umuntu ovota eDakamela primary useku ward 15 enkayi north ovotela eDakamela secondary ulokhe eku ward 16 enkayi south iDakamela primary leDakamela secondary zijiyana kuphela nge 20 meters uzathola ukuthi umuntu lo unkosikazi wakhe sebe ehlukaniswe yidelimitation unkosikazi nxa evotela eDakamela primary useku enkayi north then wena nxa ulokhe uvotela eDakamela secondary ulokhe usenkayi south lezi izinto ufanele zilungiswe yiZEC
mayuyu zulukandaba siyaxolisa lo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe umsekeli kamgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland North kubandla leCCC obekhuluma ke ngokwenzakala khona le eMathebeleland North okwamanje ke sizwe umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC ekhuluma ngodaba lunye lonalolu olwamabizo angekhoyo kuvoters roll
balele umama uJustice Shigumba simtshela ngokuthi kulabanye abantu abazenza ama CIO ensitha angekho emthethweni okuthiwa yifazi ehlukumeza abantu njalo sithatha umsebenzi weZEC izincoma yona isithi balamandla bathusela abantu babhala inamba zesithupha wonke umuntu obuya ku-registration center ilizwe jikelele ku-10 provinces njalo sichasisile ukuthi amaprovinsi wonke kulabantu abaswelakalayo abanye baqala bakhutshwa ezindaweni abahlala kizo eziseduze belahlelwa khatshana kwamanye amaprovinsi noma kwezinye iziqinti egogwe kulabantu amabizo abaqala ngo-M ama-wards wonke kabalawo lawo amabizo aqala ngo-M sinanzelela futhi ukuthi kulabantu abasebenzisa i-BVR leyo esecha efonini *265# iza kubikela ukuthi wena urejistiwe endaweni ethile ikhuphe amabizo akho wonke njola le number zesithupha le address kodwa uthi sufika khona bakutshele ukuthi awulabizo okunye kusimangaliseyo ukuthi abantu abavota ngo-2018 abanye bavota lonyaka ngama-by-election khathesi sebedinga amagama abo awazuzakali ku-voters roll into le itshengisa ukuthi iZEC ilahlekile kakhulu ngoba ayilandeli iconstitution le Electoral Act. Ngalokho sibacebisile ukuthi kufanele kube lomhlangano masinyane silungise izinto lezi amicably silungise ngoba okwakhathesi sifuna ukukholwa ukuthi baphambanisile abenzanga ngabomo akuhlalwe phansi amabandla wonke lama civic society sibone umhlahlandlela ukuthi kungalungiswa lokhu kanjani ngoba isikhathi sokutshelana amanga lokusolana asisekho sifuna ukuthi sihlale leZEC leCivic Society lamachurch labanye bonke abazizwa bephathekile ngoba iconstitution ithi wonke umuntu lemvumo yokuvota sesibona abanye abantu abathwa ngabefazi abasebehluthuna amandla eZEC yona iZEC izalwa yiconstitution sibona konke lokhu bazama ukuhlukumeza abantu abantu kona bezakhalala benze umathanda yikho ibandlaleni sithi cha lokhu kungazala idonki ingazala inkomo siyafunga ngoba sesibona ukuthi kulabantu abazipha amandla angayisiwo siyabonga zulukandaba ukusihlomisa lisipha imfumba edezifihlwe izekhi besenzela ukuthi abantu bakamthwakazi labakamambo bangavoti. Yikho konke lokhu sibona ngani siza kulungisa. Sifuna i-free and fair elections masinyane. Siyabonga.
Lawe ngamazwi esiwathunyelwe ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Silokhu sikudabalunye isiphathamandla sezek umnumzana uTloyile Silayigwana uthi bonke abathole kuphambanisekile kuluhlu lolu bamele bahambe babhalele i-commission ukuze kulungisiswe. USilayigwana utshele iphephandaba le-Herald ukuthi injongo yokuvulela uZulu uluhlu lolu yikuthi kulungisiswe konke okube liphutha.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Amapholisa athi akhathazekile ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini olwe-domestic violence, ikakhulu oluqondiswe kwabesifazana ngomyeni babo. Embikweni wethulwe izolo, amapholisa anike umzekeliso wokuthi abanye abesifazane bayaganyulwa ngamahloka kumbe ngamakhuba, njalo abanye abesilisa bayagwazana ngenqamu. Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePhadare enkundleni Men's Forum on Gender, ithi iyake ixwayise abanye abesilisa abalethwa yimthethwandaba ngoba bedale udlakela. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhona njalo abanye abesifazane abalokhu behlukuluza abesilisa.
Inkulumo yaliqiniso, ngakhangela udlakela lolo lwezindlini luqhubeka lusiya phezulu and kubuhlungu kakhulu. Kade sikuthi abantu sebefika esikhathini sokuthi baze bagamulane, babulalane, bagwazane, okuyinto ebuhlungu kakhulu, okuyinto engajayelekanga ezigabeni zethu, but sokuyinto esijwayelekile nje sisenzakala phose zonke izikhathi. Lokhu siyakubona lathi njengenhlanganiso, amadoda akika izikhathi eziningi yiwo ahlukuluza omama. Even inhlanganiso yethu yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender, injongo yayo sibili yokuqalisa iqaliswa kwakuyikuthi iqede udlakela olwenzakala ikakhulu kubomama, ilinganise njalo, incedise ukuthi kulinganiswe amathuba phakathi kwabomama labo baba. Into le sasiyenza sihlanganela sisebenza kakhulu labo baba ukuthi amadoda akhulumisane lamanye amadoda ukuthi udlakela kasiyo indlela esixazulule, kumele sixazulule ngayo inkinga zethu esilazo emakhaya, inkinga esilazo esigabeni, kodwa kumele sihlale phansi sikhulumisane, sidinge ezinye indlela zokuthi sixazulule inkinga esihlangana lazo. Njengenhlanganiso sikholwa ubana okoniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo. So abantu asihlaleni phansi sixoxisane, sidinge indlela engasokuhlukuluza, indlela engekho violent yokulungisa izinkinga zethu esihlangana lazo.
Libaxwayisa lithini abantu? Liyahlangana labo yini bonke abalwisanayo? Libelulele.
Silendlela eziningi esizisebenzisayo ezibizwa ukuthi awareness, ukuthi siyahle siyekhulumisana lamadoda ezigabeni ezijiyeneyo, sibonisana ukuthi kuyini esingakwenza ukuthi siqede udlakela emizini yethu lezigabeni zethu. Singancedisana njani? Sikhulume, sixoxisane, kungabi lo dlakela solwenzakela. Kwesinye isikhathi njalo siyahlangana sikhulume kulabo mama, kwesinye isikhathi siyahlangana lezinye izinhlanganiso ezabo mama lazo bebuye labo mama lathi sibuye labo baba, sihlale phansi kukhulunyiswane, kuboniswane ukuthi yikuyini okungenzakala ukuthi udlakela luphele ezigabeni. Kudlakela ke lapha obaba izikhathi eziningi abahlukuluza omama, kodwa of course bakhona obaba laba abahlukuluzwayo laba abadinga ukubana bancediswe. Njengenhlanganiso ke sile counseling department ekhona ukuncedisa labo abahlukuluziweyo lalabo abahlukuluzayo. I-counseling department yethu ivulekile, iyancedisa wonke ubaba lomama abahlukuluziweyo labahlukuluzayo. Abahlukuluziweyo bayancediswa ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bangasahlukuluzwa, ukuthi uhlukuluza kwabo kuphele. Abahlukuluzayo labo bayancediswa ukuthi bedinge ezinye indlela zokuthi baba resolve ama conflicts awo bengasebenzisanga odlakela so siyasebenza lamadoda azibuyelayo maybe ama perpetrators abahlukuluzayo abazibuyelayo voluntary bezothola usizo labanye ababe refuse ngama court ukuthi abuye azothola i counseling njalo lamapolice aya refer abantu ukuthi babuye njalo bazothola i counseling kunhlanganiso yethu njalo siyasebenza la labe majele ukuncedisana ukuthi labo abangene ejele ngenxa yokuhlukuluza abanye bancediswe bazwisise ukuthi into abayenzileyo yinto embi okunganani ebuhlungu okunganani njalo bananzelele ukuthi nxa sebephuma bengaphindi bayenze into enjengana leyo so siyancedisana lama government departments achiyeneyo lama organization azimeleyo njalo achiyeneyo lama individuals ukuthi sincedisane ngoba nasiqede udlakela lolu osoluhluphile kangaka emizini lasezigabeni zethu nyabona
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Zipho ngezipho Ndebele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePadare enkundleni Men's Forum on Gender obexoxa icingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usethule eminye njalo imizamo yokumisa ukuwohluka komnotho phansi kwemigomo emitsha kuza kukhuthazwa ingatsha zikahulumende ukuthi zisebenzise idola leZimbabwe. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi inhlanganiso elwisana lezijeziso ezafakelwa inkokheli yelizwe eBroad Alliance Against Sanctions isihambise uhulumende welemelika emthethwandaba phezu kodaba lwezijeziso lezi. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 Studio 7 linjani baphathi bohlelo yabo. Hayi siyezwa sibili into ezenziwa ngabezekhi. Izekhi vele abaqalisa ukuhamba belahla amagama abantu. Le into yabo vele usiyakudala kade sibakhangela ukuthi izanu singadliwa. So abezanu vele lokhu into abadla ngayo. Leyo badla ngayo vele akuya kumangalisi. So noba kunjalo sithi siyahamba siyevota kunjalo sibili. Kade sibesala ukuthi announce ilanga lokuvota inxathi wabonte kunzima. Umfana omncane bathwalela ubhulu, okhulumayo ngigagisa ngicijo mkhwananzi nyabona.
Salibonani ku Studio 7 siyabingelela Citizen lesilo size sinyama sika Mthwakazi siyalibingelela emagumeni wanomhlaba lapho elikhona Nkosi yami ye libingelela nguye umzukulu kaXhamu kaVinjela untaba kayibhodibhodi ngaba lentebe kuphela awuthi ngihlale edabeni ngeke ukulandisa kakhulu ngizwile baba bethathe interview lo Dube lapha nomthembo Nkosi yami wayevuka ngola uyambuza ukuthi yena ngikhulumela ima South ukuthi uyalwa kanti abantu bezanpf kanjani kanti wayilisilo phendula kahle baba Pendula kahle beka amaphapho phansi uphendule lokho okwaziyo ongakwaziyo ungakuphendula ulowo muntu bekubuza ulelungele lokuthi akubuza uphendule layo into hayi kuvuka ngolaka umuntu maye kubuza no bantu bezana ke liziphathe kahle yeye ngikhuluma ngikhona la angikho eGoli ngise South Africa esifundeni ongithi province esasempumalanga embombela yikho la engikhona ngikhuluma ngikhona la yeye phela abantu abaningi umuntu noma ese Cape Town uyathi useGoli kanti hayi iGoli phela ngeke uthi use Victoria Falls uthi kobulawayo no siyabonga asambeni siyevotanini impela abantu bakithi nonke emagumeni omhlaba asambeni siyevotani impela kodwa no abantu bezanpif sebeqalile ubumenemene babo into abazenzayo lezi okuthiwa uyathi wena ungeblawa uyebhalisa kwezindawo sofana nogogo bagibela amabhasi no man akelekele ukusirobha abantu bezanpif sesibona thina siyabona impela siyintsha sizelwe ngama-80s no lingasirobha ya abazali bethu elalibarobha please asambeni siyevotanini sonke nini bantu bakithi ngala amagama lapho elikhona uNkulunkulu alivikele balandeli yesi Studio 7 kanye nabalaleli bakhona kanye nabasakazi bakhona nonke ngeke ndibale ngamagama amen.
Studio 7 litshona njani badala ayithina siyatshona into enza thanda ukuyikhuthaza abantu lapha abantu bak bakithi. Abantu bakithi embakhuthaza kakhulu ngesizathu sokuthi sokucheka amabizo abo losikhathi sokwazi ukuvota. Baphangapheli inhliziyo abantu. Lalo amabizo abamaningi etshintshi umuntu ade votele kumbe kubonkulumane kumbe sesebhensati. Asizameni sibe ngendlela zonke ukuthi singadeki siyevota esikufuna kwenzakale. Asimeni izivindi laba amayouth ezanu. Mathe besiya vota ngabanxusa bakhangelela ukusasa ukuthi lethu livuke bengabe lonke bengama $50 bebone umuntu ozasenze ukusasa lethu hlakaniphane mayouth ekele ukuhlala limbesekile ungelanto eliyithola tshona ligijima ngezepolitiki lingakasebenzi ungelanto ihlala kahle khona elizweni ndikube le mfundo kanti esikunje abanye into kuthiwa yi-ATM abayazi ukuthi uthi bathi umuntu angena ku-ATM kanti usiya kulo muntu osebenza uthola impentsheni akudla fumane enhluphekweni lingene ukukhanyeni libona abantu abangathuthukisa ilizwe lethu ethi liphumelele ilizwe linothiphe kakhulu uhulumente wayezanu kakwazi kahawukela into enziwa omakhelwana bakhe amanye amazwe aseseduze akusukuthi abawona ama-president abamakhelwana bethu bayona abayadla imali yombuso kodwa abantu ababulala ilizwe okwakithi kuyayangisa kakhulu sasizamenini ukuthi sithungiseni ilizwe siyevota lalo babetshintsha amabizo ethu okubhalisela sambenini loba kunzima sambenini siyevota kuphela siyalandele siyevota ngiyabonga ukukhuluma ngosiswanda kule buswana
salibonani salibonani Studio 7 linjani bantu bakithi ayingaziyaphila into abantwini bakithi bantu lingavumi ukukhohliswa iqembu lezanu PF waziyazwa ukuthi kwezinye indawo bamba benika abantu ama-$5 utho ukuthi ma beqeda ukuvotelwa phela vele bayatshayi khona futhi behambe nyawo khona ukuvela kuhlale bekuyenza ngoba into yabo veleleyo ukuthi bayancenga abantu ngezinto so singarojwa ngamaswithi nje abantwana sibadala amazingaka yenzele utshintsho asibe ndotshintsho ilizwe lethu loku ma besinika izimadlanyana kwama-$5 lokhu asithathe lesizidlekento uma siyangena ebhokisini siyakwazi ukuthi siyenza kuphela
samile emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi elisiphathela wona lapha nilombuzo omkhulu kakhulu okubo bonke abantu nje abamamela umsakazo sonke nje sami si-worried ngendaba ye-election le khona ukuthi njengoba izek ihluleka ukuqondisa nje i-voters roll labantu ukuthi bekwazi uku-check-a amagama wabo manje njengoba se-election izek yona le yaphitha uhlelo izakhona yini ukwenza impumela ihambe ngendlela efanele kumbe vele sebeqoqe khona ukuthi benze lokho abakwenza nge-last election ukuthi bafuna ukuriga i-election le beregenisa no-PF so ayikho yini indlela bamplan ukuthi akenziwa especially laba abaphethe u-3C labantu bebe lamacebo kubona ukuthi kuyinto engenziwa i-way out ukuthi ngoba izeke sibona ngalile ukuthi angeke ikwazi ukusiphathela ukhetho olukhululekileyo umbuzo enginawo-ke lapho kubonke abantu ongakwazi ukungisiza ngiphendule ukuthi alikho yini icebo elingenziwa before i-election ngoba khani vele sesizokhala futhi enze khona okuya wenza ngi-last election izekekhona ma izahle ihluleke ukupha abantu i-voters roll ba-check-e bezibona ukuthi bakuphi ma umuntu ethi uyazi-check-a igama lakhe ezithola ukuthi kwenye i-constitution engasiyo ngisho le province yakhe so kukhombisani lokho loseukhetho cela impendulo ma ngingayithola lapho siyabona
salibonani badala salibonani badala eshi bafowethu ngiyalelalela sonke isikhathi Studio 7 elizwa lonke bafowethu ngezindawo ngezindawo eshi bafowethu le ndawo yekhaya le yezimbabwe hhayi nzima bafowethu nzima bafowethu kubuhlungu ngokuthi mani sizwa ukuthi abantu babhalisile boname from there bekuthi ba-check-a amagama abo kuthola ukuthi amagama abo awakho lapho ababhalise khona ale nto bafesu yinto enzima mpela lesiyisisimenemene esingenzile mani awukhenti umuntu ebhalise shabe igama lihanje le bekakatshana kuthi engakwazi lo kuyavota hhayi no lala abantu abakhayela amavoti labo kusho ila badla labo badlale ezanu p f ayisikho lokho okwenzakalayo mani hhayi ayisikho mani loku kuphanje umbani into ngathi zimoshele zikomile kangaka emakhaya imali yokugada ulandele ukuyavota igama lakho khonale umbani ungakwazi ukugade siyakhathana njalo hhayi nolu daba lolwaluhluze kahle mani amabizo abantu ababuyele lapha i-constitution ibuyisele amabizo abantu lapha bezibhalise khona bevota yekelani ukwenza njalo abantu manje indlala idlala kabi lina abantu ungaphulela ugogolwana kwakuthiwa ngugawolo owayeyikhuluma lwana umnyaka phathi ngugawolo mbe kathiwa mbana lugogolwana manje ugayigusu ya gayigusu ungaphi ugogolo ugayigusu usaphila gayigusu ungaphi Ayayaya, uthini ke manje kayigosi into mazinje, usaphila kayigosi ungathola koko. Ngiyabonga bani. Hayi mani, akele yamulunzi yezingcono mani, caba ngencono mani. Singamoshi isikhathi sabantu manje ke libhalisa abantu ukufola bule bathatha amagama wele balahlela kaChina, yini konke lokwenza? Ayisikho mani lokwenzayo mani.
Salibonana Studio 7, salibonana uMthungameli Dube, uMsimeni Dube siyabingelela leChina. Azi yahlekisa okukhulunywe ezana. Babe khuluma ngokuba kwentengo. Bona bayecabanga ukuthi bona amanye amabandla aphikisayo kuyihlekisa kakhulu. Hlekisa likhulunyiswa nje ukhulumayo okungumelidi mani abamlalazi.
Sanibonani kustudio 7 linjani, ingabe liyaphila amaqhawa kithi kubalaleli nabasakazi. Sithi vuka mthokazi vuka, abantu yithi sizibuze singaqedi ngento eyenzakala emathebeleni kobomangwe yengwizi kubombambanyika amashona lamaChina sebethatha lwalo umhlaba bawenzo wabo ukhulumayo OPG okuthi nekahle kahle kusho ukuthi lawo abantu vele kabasihloniphi, kabatsheli induna, kabatsheli masebuku, kabatsheli zakhamizi, bapho ukuthi fuqu nje njengomasunta doko. Hayi, abasihloniphanga labo abantu impela. Ngajabula ma i-voice note yami ingadluliswa izwi ngabantu ukuthi sithi vuka mthwazi vuka sokwesikhathi sethu manje sokuthi siyibambe nomijisa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika iyavungama inkundla kubandla lama-Republicans lapho inani labafuna ukumela leli bandla kukhetho lekhe liqansa. Kulabahlanu asebeyazise ukuba bazancintisa kuthi abanye abayisithupha babikwa belakho ukwazisa ukuthi labo bayangena enkundleni kumalanga alandelayo. Umnumzana Tim Scott nguye yedwa onsundu ongusenetha kubandla lama-Republicans laye osethe uzancintisa. Ukuhlaziya amathuba ka-Scott sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ye, nxa sikhangela lapha ekhaya ngimzwile ezibili uTim Scott onguye olilunga elilodwa i-Black Senator ekhona kuma-Carolinas ngale. UTim Scott nxa ngokubona kwami ngingazi ukuthi angabe ngibona ngathi kulicebo lika Trump elokuthi khona uTim Scott ayenza ngathi uyangena lapha ukwenzela ukuthi baxegise ukulwisana kwama Republicans ukuthi ama Republicans aluyise lapha. Ngibona ngathi uTrump ulesandla kukho khona lokho. Ngoba angithi kuza ukuthi lo mama uHaley bese kuze ukuthi lo jaha uDeSantis waseFlorida. Yibo abantu okukhanya ngathi bangabantu abaza ncintisa laphana. So uTim Scott ukuthutsha kwakhe engathi nje uphomba isivuka mpunzana. Akungathi kuyasolisa ngoba kangimboni mina uTim Scott engaba ngumuntu lwana olumisana lo Trump. Izinto zonke zazenziwa nguTrump laphana, insurrection, into zonke lezi kazange uTim Scott abe umuntu otshengiselayo ukuthi into le kazwisisani layo. Waba ngumuntu ombambathayo, wayekhona la ikhona laphana e-White House. Kazange angimboni engumuntu ongalwisana lo Trump, angimboni engumuntu ongatshelana lo Trump akudla ebusika. Kangimboni kuye kufanele ukuthi khona laphana umuntu okumele ukuthi angene laphana ngu-vice president, u-former vice obekhona. So nguye obekumele ukuthi angene laphana esikhundleni sika-Tim Scott.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe obexoxa le Studio 7 eseTexas khona pha kwele Melika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. amabizo abantu abaningi ibandla le-CCC selilobele umgcinisihlalo wogatsha lwezokhetho lwe-ZEC unkosikazi Priscilla Chigumba bekhalaza ngokungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll. Amapolisa athi akhathazekile kakhulu ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.